njengebandla le-NDC thina into okuthiwa yi-corruption asifuna kuyizwa. Wonke umuntu osebandleni lethu uyakwazi khonokho. So nxa kuwukuthi bekuludaba lokuthi kule corruption ngilethemba ukuthi ibandla izathatha amanyathelo okumele bawathathe ukwenza ukuthi ivikele udaba le-corruption, ngoba sonke siyazi ukuthi udaba lolu selubulele ilizwe and njalo abantu abaningi bayayekelwa besona besenza leyo corruption. So ngethemba ukuthi hhayi abakuxotsheleyo ayisiyo corruption, let's hope ukuthi baxotshele nje ngokuhlukuluza. Nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla, sizathatha ipasikweri semhambisi emakhodi ukuthi siyecubungule ukuthi ubahlukuluza ngalithi.
Siyabona ukubana yena umphathintambo ukasukuwere ungani laye azimhambeli kahle lapha. Lingathini lina nxa selibone sethatha inyathelo elini?
Sithi thina laye uza kukhansili yakoBulawayo kulezandla ezingcolileyo, ngoba vele yena ngomunye wabahuquluzi abantshontshela izalwane zaseZimbabwe behlala beyintshontsha njalo kababusha. So sinethemba ukuthi laye ukasukuwere kumele ukuthi abotshwe, abotshelele i-corruption.